sizamile ukubana sibonisane
silungisele ulungiswe amabandla amabili izanti evele NDCT kwacubungulwa kwacubungulwa sibili kulungisiwe lona bolungiseke khona kukhona lapho angazange basukiseke labo khona kodwa engasukiseni wabo sibabona ukuthi hhayi songaphezu kwamandla ethu njengedale lephalamende ngoba okunye kwangikhona kuyabe sokufuna ukuyora kuyiwe futhi ebantwini sisenze lokhona abantu ngesilungu i-amendment ye-constitution ngoba kuyabe sokufuna khona lokhu sibili kodwa okulungisekayo
Vabugabuza kuningi ebelikhala ngakho njengebandla eliphikisayo ukubana kufakwe kumthetho lo likutholile yini konke
angeke ngathi sikutholile babo yabona okuhluphayo nxa lilungisa umthetho lonke lingama-interested parties kusiqina sokusuka kube lokungathi alizwanani ngoba wonke umuntu ule-interest wonke umuntu uyafuna ukuthi ngabe okwami okungenayo njengokubona phela abangani bethu abezanu p f be-ruling party bakhanya belamandla amaningi abathandanga ukuthi bekuzwisisa okuningi kodwa bayakhohlwa ukuthi okuyizinto lokusilungiselela uzulu silungiselela ilizwe so okuningi asikutholanga okumgqoka okwangukona asikutholanga
babuchuma bayakhonona njengoba uyamuzwa ubaba ugabhuza bathi yebo upasiwe umthetho kodwa okuningi abakutholanga
ukubeke kuhle ubaba ugabhuza ukubana nxa abantu bezithunga imithetho leyi kwesinye isikhathi sisuka sibe nalokwana nangama-selfish interest okuthi wena futhi bona ikhalele egumeni lakho kukanti-ke kwesinye isikhathi akumelanga kube njalo so okulenzela ukucela okwenzela wena kungaphumeleli yikho noko lona bona becelela ngoba becelela ehlangothini lwabo ukuthi ufeve bona kodwa thina sikhanye ukuthi hhayi into yonke esiyenzayo njengabameli bephalamende umuntu ofeve into zonke silandela umthetho wethu esawufakayo ezimbabwe oyi-constitution naleyo njengakuthi yona ngiyakwazi yona into enkulukazi azekhala ngayo indaba yokuthi yona bafuna ukuba khona amabhalothi eprintwa nakokunjalo kodwa-ke i-constitution iyakhuluma sobala ubana into leyo yinto efakwenza ezezeke hhayi khona amabandla njengebandla lezanupiyefu asikho kubukona kubanjwa izeke kuphela
baba ugabhuza uchuma uyakhuluma lapha ngendaba yokubona ama-ballot papers edindwa belifuna ukubana kuyiwe kuthenda kukhethwe inkampani ezadinda amaphepha la kalikutholanga lokho kodwa umgcinisihlalo we-zec ekhuluma izolo uthe nxa lifuna lizavunyelwa ukuze bona amaphepha la edindwa ayisiyonto eliyithakazelelayo yini yona le
uyabona ukuthi into le esikhuluma ngayo izabatshaya bona labo ngaphambilini sasikhala lapha sikhuluma ngokuthi hhayi madoda alungisana emajele ngoba anyone engagcina eyicandidate yejele kodwa bebona ngathi bona be-MDC yithi kuphela esifana singene emajele kodwa sikubonile phela uthombe engena wabona ukuthi emajele kuvinjani so yikho lapho lokhu kwama-elections isisukile izanu embusweni iza kufuna konoke le esikhuluma ngakho for example one kuza kuthi wena uzobukela ukuthi ama-ballot papers printwa njani omaprint wakhona ungamazi ukuthi ukhethwe njani kulobuhlobo bani lalo ofuna ukucontest ama-elections anti ubekuzaba kuhle sithi thina allright sesifuna ukuyadinga umuntu ozasiprintela ama-elections sikhangele imbali yakhe sibone ukuthi ngumuntu okwazi umsebenzili ngumuntu okhwanisa ukuthi elungise umsebenzi njengemfanelo yini ngumuntu ongelahlangothi alusekelayo yini ngumuntu ongasoze eprinte amabhaloti amaningi ehambe mgudlu enika abanye yini laba ukubukela nje kuprintwa akuncedi but sifuna ukubona ukuthi onikiweyo kunikwe ngasizathu bani uyakwanisa yini umsebenzi unerekhodi eklini yini ukuthi engawenza umsebenzi kumbe wakuwatshontshela ama-election wancedisa ukutshontshela ama-election yini kwamanye amazwe so konke khona kuyasinceda ukuthi kungabi lokukhonona nxa ama-results ama-elections esephumile
babuchuma sesingabona yini ukhetho oluzayo lusibango lokhululekileyo kuvangelwa ngumthetho lo eseliwuguqulile
umongameli welizwe ubaba uMnangagwana usekhulume kaningi wakugcizela lokho njalo lathi sawugcizela njengebandla elezanupiyef akunanto esiyifisayo njengokuthi yona ama-elections lawa abe very fise and credible lokhu sikwenzela ukuthi izimbabwe iye phambili ngoba okangathi izimbabwe imile amazonke akhangela nto yona right yenzana into ezicacayo
akwigqibe baba ugabhuza ngamafitshane
ubaba uMnangagwa siyamuzwa sibili but akungabi ngamazwi kuphela kungelezenza akube izenzo kungemazwi ngoba nxa kuza kutukhetho kuzakhululeka wena ngapha kumsakazweni ze-ZBC ukhuluma ngomnankagwa kusukela ekuseni izeli etshoni ilanga ukhuluma ngezalo kusukela ekuseni ize etshoni ilanga po abanye la bazawuthola nini sichance ukuthi kukhulunywe ngabo siyayenza amarali akaze sibona i-ZBC iwacava besesaba ukuthi ngabethi beyakhipha bakhipha nje ukuyingcozana kwabantu ecoleni bechiya ipitshe enkulu eyiyo eyadinqoke eralini.